Le nkulumo kaSibindi veza ukuba sekulokuxokozela kumanyano wamabandla aphikisayo ngaphansi kwe-MDC Alliance. Sekuvela ukuba kulokufuthelana okuthile njalo sekungasacaci ukuthi kuzongenwa njani kukhetho lokwabelanwa kwezikhundla ezigabeni ezehlukeneyo. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba kusukwana isanda kwedlula, uthe lokhu yisibonelo sobugwala, kungakho yena lebandla alikhokhelayo bengasoke baphatheka kumanyano yiloba yiwuphi.
Singahlala phansi sibe nenhlelo, inhlelo zikaningi, ezinye zingaba ukubhala izincwadi kuma-organization eseduze lathi, ezinye zingaba ikwanda indlela abenza ngayo izinto, nokunxusa abanye ukubana bambe ndawonye abantu, singasho amaphathi, ngoba amaphathi iphathi ningayinye ililungelo layo. And mina ngowami ongakabuzi angiyasilayo into sokubambana nabantu, akutsho lutho. Ngobona nto bebambana kuyafana ingakunikeza into esikomeni sibili. Ngobona nto bebambana behlanganela umuntu beyikuthelela, bethelela umuntu ngamagwala, abalamacebo, abalamandla. So that's what yikho kukutsho into ekuyitshoyo nje yithi umthetho wethu wasitshintshi kuloyo mthetho.
Kunsukwana ezedlule bese kuphuma indaba ebezikhomba ukungezwani phakathi kwamabandla akumanyano we-MDC Alliance. Inkokheli sezingani zikhuluma okwehlukeneyo. USibindi athi yikho kanye akwalela ukungena kumanyano, uthi isiyehlule imanyano nxa kukhangelwa imbali yawo elizweni, ingayindawo njengoba vele kuyabe kungabantu abalemibono eyehlukeneyo benganelisi ukuvumelana kulokho okumele kulandelwe.
Ngoba into ethuphayo thina emkhubeni wethu nabantu balapha eZimbabwe sithanda ukudla, into ukuthi kuyaziwa yini omgabo omkomo bonke udaba engabakhona lezi babezisuka abayempini beshiya abafazi bengathenganga lokhu isepa okuthiwa khona ngumuntu yikuzinikela. Manje yona le ubuntu bona loba kukho sobaphela yinto ezizama ukuthi nasiyifake ebantwini ukuthi khona nandibona abantu abazabusa idoni yele mpondo nxa singantshintshanga thina ubuntu wethu ngokuthi umuntu isikhathi sonke uyabuza ukuthi mina ngilani khonapho ngiyathola something. Umuntu kumele usebenze, ungasebenza uhlelo oluhle yiyolu oluhuga imali, ngoba uhlelo oluhle ususazi ukuthi imali yalandela, kumele mina ilandele umuntu akho umuntu alandele imali.
Uthi sesedlula isikhathi sokuba umuntu kube ngani uyathengwa ephiwa okuyingcosana ukuthi akhethe inkokheli, sekudinga imfundiso kuzulu azisise ukuba kungani kuqakathekile ukuba aphatheke kundaba zokhetho njalo akhethe inkokheli uqobo, hathi ngoba ngeyebandla elithize. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.